Isifundo 6. Iliphi ithemba elikhona ngabantu abafileyo? 1. Yiziphi izindaba ezinhle ezimayelana labantu abafileyo? Ngesikhathi uJesu efika eBethani eduze laseJerusalema, umngane wakhe uLazaro wayeselamalanga amane efile. UJesu waya lapho uLazaro ayengcwatshwe khona eloMatha loMariya, odadewabo bakamufi. Masinyane ixuku labuthana khona lapho. Cabanga ngendlela uMariya loMatha abathokoza ngayo lapho uJesu evusa uLazaro.
UJohane 11 verse 21 kusiya ku-24 uthi, uMatha wathi kuJesu, Nkosi, aluba ubukhona lapha, ngabe umnewethu kafanga. Kodwa ngiyazi ukuthi lamanje uNkulunkulu uza kunika loba yini oyicelayo. UJesu wathi kuye, umnewenu uzavuka njalo. UMatha waphendula wathi, ngiyazi ukuthi uzavuka futhi ekuvukeni kwabafileyo ngosuku lokucina. Uverse 38 kusiya ku-44 uthi, uJesu waphinda njalo wadabuka, weza ethuneni. Ingcwaba lalilubhalu, kulelitshe elalimbokothe intuba. Wathi, lisuseni ilitshe. UMatha udadewabo wendoda efileyo wathi, Nkosi, kodwa khathese kulephunga elibi, ngoba usebelapha izinsuku ezine. UJesu wasesithi, kangikutshelanga yini ukuthi uma ukholwa uzabona inkazimulo kaNkulunkulu na? Yikho basebelisusa ilitshe. UJesu wasekhangela phezulu wathi, Baba, ngiyakubonga ukuthi ungizwile. Mina bengisazi ukuthi uhlala ungizwa. Kodwa ngikutshela lokhu ngisenzela abantu abemi lapha, ukuze bakholwe ukuthi ungithumile. Esetshilo lokhu uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wathi, Lazaro, phuma! Indoda efileyo yaphuma, izandla zayo lezinyawo kusongiwe ngamaqhele elineni, kule lembu limboze ubuso. UJesu wathi kubo, khuphani izivunulo zokungcwaba, limyekele ahambe.
UMatha wayevele ezazi izindaba ezinhle ezimayelana nabantu abafileyo. Wayekwazi ukuthi uJehova uzavusa abantu abafileyo ukuthi baphile emhlabeni futhi.
UJobe 14 verse 14 lo 15 uthi, umuntu angafa uphinde aphile na? Zonke izinsuku zokuchika-chika kwami, ngizalindela isikhathi sokuyekelwa kwami. Uzabiza, lami ngizasabela. Uzasifisa leso sidalwa esenziwa izandla zakho.
2. Abantu abafileyo bakusiphi isimo? Abantu benziwe ngothuli lomhlabathi. Kasisiyo mimoya ephila emzimbeni yenyama. Nxa imizimba yethu ingafa, kakula lutho oluqhubeka luphila. Nxa singafa, ingqondo yethu layo iyafa, lamacebo ethu ayabhidleka. Yikho uLazaro kachongo lutho ngokuthi kwakunjani lapho efile, ngoba abafileyo kabazi lutho.
Ihubo 146 verse 4 lithi, kuthi umoya wabo ungaphuma, babuyele emhlabathini. Mhlalokho nje, amacebo ahle abhidlike. UMtshumayeli 9 verse 5 uthi, ngoba abaphilayo bayakwazi ukuthi bazakufa, kodwa abafileyo kabazi lutho. Kabaselawo omunye umvuzo, ngitsho lokukhumbula ngabo kuyaphela. Iverse 6 lithi, uthando lwabo, inzondo yabo, lomona wabo, sekwedlula nya. Nini lanini kabasayi kuba lengxenye loba kukuphi okwenzakalayo ngaphansi kwelanga. Iverse 10 lithi, lokho isandla sakho esingakwenza, kwenze ngamandla akho wonke, ngoba engcwabeni lapho oya khona akusetshenzwa, akula kulungiselela, kakula lwazi kumbe ukuhlakanipha.
UNkulunkulu uyabahlukuluza yini abantu abafileyo ngomlilo? Isihogo yimfundiso engamanga enza abantu bagcone uNkulunkulu ngento angeke ayiyenze. Ngoba iBhayibheli itshengisa ukuthi abantu abafileyo kabazi lutho. Vele uwona umcabango wokuhlukuluza abantu ngomlilo uyamenyanyisa.
UJeremiya 7 verse 31 uthi, sebakhe izindawo eziphakemeyo zaseThofethi esigodini saseBeni Hinomi ukuba batshisele khona amadodana lamadodakazi abo ngomlilo. Into engingabalayanga yona, engazange ifike engqondweni yami.
3. Abantu abafileyo bangakhuluma lathi yini? Abantu abafileyo kabakhulumi njalo kabezo. Kodwa ezinye izingilosi zimbi njalo zingakhuluma labantu, zizenza abantu abafileyo. UJehova kakufuni ukuthi sizame ukukhuluma labantu abafileyo.
UDuteronomy 18 verse 10 lo 11 uthi, akungabi lamuntu phakathi kwenu ozakwenza umhlatshelo ngendodana yakhe loba indodakazi yakhe ngomlilo, Gangabi isanuse loba ocasisa ngemibono, ocasisa imilingo, njalo ophathelene lobuthakathi, ophosayo, loba olamadlozi, loba olemimoya, loba okhangelele kwabafileyo.
4. Ngobani abazavuswa? Izigidi zabantu ezifileyo zizavuswa ziphile emhlabeni. Lalabo ababengamazi uNkulunkulu njalo besenza izinto ezimbi bazavuswa.
Imisebenzi 24 verse 15 ithi, njalo ngilalona lelo themba kuNkulunkulu alalo la madoda, ukuthi kuza kuba lokuvuka kwabafileyo, abalungileyo lababi.
Abavusiweyo bazenelisa ukufunda iqiniso ngoNkulunkulu lokutshengisa ukholo kuJesu ngokumlalela. Labo abazavuswa njalo benze izinto ezinhle, bazaphila emhlabeni kuze kube nini lanini.
UJohane 5 verse 28-29 uthi, kakungalimangalisi lokhu ngokuba siyeza isikhathi lapho kuza kuthi bonke abasemathuneni abo bezalizwa ilizwi layo baphume. Labo abenze okuhle bazavuka baphile, lalabo abenze ububi bazavuka balahlwe.
5. Ukuvuswa kwabantu abafileyo kusitshengisani ngoJehova? UNkulunkulu wenza saba lethemba lokuthi abafileyo bazavuka ngokuthumela indodana yakhe ukuthi izosifela. Ngakho ukuvuswa kwabantu kusitshengisa uthando lukaJehova lomusa wakho ongasifanelanga. Nxa abantu abafileyo bevuswa, ngubani ofuna ukumbona kakhulu?
UJohane 3 verse 16 uthi, uNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela indodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. URoma 6 verse 23 uthi, ngoba umvuzo wesono yikufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKristu uJesu iNkosi yethu.